So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Vuka njani mthakazi omuhle olamukela emoyeni ngolwesine mhlakatheni kumpalakazi 2020 ngontungamile inkomo endabeni zekuseni lamhlanje.
Kanye abantu bese berelaxe kakhulu sebehlangana emcimbini bebaningi abasayigcini ne physical distance leyo adinceda ukuthi kwehle izinga lelo.
Kulo yedwa obulawe i-COVID-19 eHarare izolo labafika phose ikhulu ababanjwe lomkhuhlane elizweni jikelele.
Uhulumende lo okhona kathesi uhulumende wobutho gala vele usizi.
Kunanzwa ilanga le Human Rights Day namuhla abanye besithi uhulumende kamnankagwa ubusa ngochuku ukwedlula okamugabe. Lanxa izulu lisina kuhle endaweni ezitshiyeneyo abanye bathi balakho ukubhekana lendlala njalo ngomnyaka ozayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kulo yedwa obulawe i-COVID-19 eHarare izolo labangamachumi ayisishiyagalolunye lanhlanu 95 ababanjwe lomkhuhlane elizweni jikelele. Lokhu kukhuphule inani lasebedliwe ilomkhuhlane kuleli laya kumakhulu edlula kancane amathathu 304. Phakathi kwababanjwe lomkhuhlane isolo abangamachumi amahlanu lanye 51 ngabakobulawayo njalo abalichumi lantathu ngabeHarare. Kulabahlano yamashonaland central abane emathebeleland south abayisishiyankalombili emaswingo abayisithupha emidlands labayisishiyankalombili emashonaland east. Ugatsha lwezempilakahle luthi kulabangamachumi ayisishiyankalombili lanhlanu 85 abafunyanwe sebepholile. Inani lalabo asebebanjwe lomkhuhlane selokhu waqhamukayo likhwelela yaku 11,007. Asebepholile bona bakhwele baya ku 9,147 kuthi abalokhe begula bakhwele baya ku 1,556. Umkhuhlane lo umemetheka ngamandla kulezinsuku kuleli lasemazweni omhlaba atshiyeneyo agoqela ele South Africa lapho umphathintambo obona ngezempilakahle umnumzana Zweli Mkhize azise khona izolo ukuthi leli lizwe selingene kugagasi lesibili lokuhlaselwa yilomkhuhlane ngamandla i-second wave. Ukumemetheka komkhuhlane lo kwele South Africa kuza ngesikhathi imingcele yeZimbabwe isivuliwe njalo kukhangelelwe ukuthi inengi lezizalwane zeZimbabwe elisebenza kwele South Africa liphenduke ekhaya ngekhefu lekhisimusi. Sixoxele sikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Bongani Mkhwananzi.
Kuyacaca ke ukuthi after ama stringent measures lade ekhandi ukuthi kube nama lockdown ama level a hard kuthe makuvulwa mhlawumbe abantu abasazange balandele kakhulu imigomo le bekiweyo ugqoka ama mask ugeza izandla ukusanitizer. Yebo khona kuyalandela kodwa kukhanya abantu bese berelaxe kakhulu sebehlangana emcimbini bebaningi abasayigcini ne physical distance leyo adinceda ukuthi kwehle izinga lelo. Siyesabela thina ukuthi uhulumeni uhulumeni agcina decide futhi ukwenza ama lockdown la ahash adala ukuthi isimo somnotho sibe nzima ebantwini njengoba libonile ukuthi ngesikhathi sama lockdown abantu bebelamba kanjani abanye bephelelwe imisebenzi kuvaliwe izinto eziningi siyakhuthaza futhi ukuthi abantu kungabe bakungcono nje baqala ukulandela lemigomo ukuze kuzame ukuncishiswa ukubhebhetheka kwalomkhuhlane
njengoba isivuliwe imingcele lokhu akusoze kubangele yini ukumemetheka ngamandla komkhuhlane lo emazweni akhelane leSouth Africa afana leZimbabwe
ukuvula kwemingcele kuyinto ade sekufanele yenzeke ngoba abantu kakhulu abamigrant kuyadingeka ukuthi nabo bebelokhe bebuyela emakhaya besiya bona abantu ababo nemideni konke kodwa ne-economies zesadikhi ukuthi zivuleke kancane zihambe lokho akusho ukuthi sithi thina awubhebhetheka umkhuhlane ugcwale kubo omakhelwane abantu uma bephuma bengena eSouth Africa cha sithi thina bese kufanele kodwa ukuthi kube le movement kodwa ke kuzomela kube nama-conditions impela aqinileyo abonisa ukuthi kungagwenywa kanjani ukuthi umkhuhlane ubhebhetheke siyesabela kumanje ukuthi sesizwile ukuthi abantu bayathenga ama-fake certificates bechapha ngawo umngcele sokudala ne-corruption bangabanjwa kuyadiziswana yonke lento efana naleyo kodwa abantu bakunanzelela ukuthi uhulumende yebo vele ngiyokumela fake umthetho kodwa umthetho kawufakeli yena uhulumende ufakela ukuphepha kwabo abantu kungakho bona yibo kumele bawugcine lowo mthetho ukuze baphephe
Umnumzana Bongani Mkhwananzi ngowenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa eZimbabwe liza manyana lamanye amazwe omhlaba namuhla ekunanzeni usuku lokulondolozwa kwamalungelo oluntu olwe Human Rights Day ilanga leli liza ngesikhathi abanye besola uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa besithi usevuke ubhofa ukwedlula okamgabe kundaba zokuhlukuluza abantu lokwephula amalungelo abo Vathi lokho kuvezwa sobala ikubulawa kwabantu ngamasotsha lamapolisa kanye lokubotshwa mahlayana kwalabo abasola umbuso weZANU PF. Ekungeneni kwakhe embusweni uMnangagwa wathembisa ukuwahlonipha amalungelo oluntu ngemfanelo. Kodwa isiphathamandla senhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition uMnumzana Mavelas Khumalo uthi ububi bombuso kaMnangagwa buvela sobala mihla ngemihla.
Into esimangalisayo thina njenge-Crisis in Zimbabwe Coalition yikuthi uhulumende usuka yena ezitshayela izandla, ezitshaya ihlombe, ame phezu kwentaba abizele yena ukuthi khangelani libone sesenze kuhle manxa sikhangela izindaba zamalungelo abantu kodwa thina sibona okuthiyanayo laye uhulumende siyadana kakhulu especially kumnyaka lo oka 2020 ukuthi sifike njengelizwe kumanye ama levels ekade singasazi ke safika kuwo in terms of ukwephulwa kumbe ukuhlukuluzwa kwamalungelo abantu asichayeli umgabe ihlombe lohulumende wakhe ukuthi waye kwanisa ukuhlonipha amalungelo abantu kodwa siyakwazi ukuthi wayengcono kulalokho esikubonayo kusenzakala kathesi uhulumende lo okhona kathesi uhulumende webutho gala vele usizi
ukuze amalungelo ahlonitshwe ngendlela ezasuthisa abantu abanengi kuyini okumele kwenziwe
singakhangela iconstitution yethu yelizwe inikeza izinto eziningi njalo ile an expanded chapter i bill of rights i chapter 4 iqamba kanye lokho kufuze kwenzakale ukuze amalungelo abantu ahlonitshwe kodwa uhulumende ucina yena eziyenza umthetho uhulumende lo ufuze azifake phansi komthetho umthetho phezulu uhulumende phansi komthetho abantu labo babe vele bephezulu uhulumende abe uhulumende olalela intando zabantu kungenza kanjalo ilizwe lethu leli singabona lalo lichayelwa izandla ngamanye amazwe ukuthi liyabe seliyenze kakuhle kodwa ayikhona kathesi silo uhulumende ongalaleliyo uhulumende ozithi yena ukwazi konke siyabona kathesi izibhedlela lapha kazila ngitho imithi abantu bayafa ezibhedleleni kulamalungelo khonapha awe right to health care right to life wonke wona lawa vele ayahlukuluzwa
umnumzana mavela sikhumalo ngohlanganiso ye crisis in Zimbabwe coalition isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana kaphendulanga imibuzo esimthumele yona ngalolu daba Ugatsha olubona ngezenhle olweZimbabwe Parks and Wildlife luthi abantu ababulawe izinyamazana zeganga likhuphukile lonyaka nxa kuqathaniswa lanyakenye. Lolu gatsha luthi bangamatshumi ayisithupha ababulawe izinyamazana lezi lonyaka. Yagenye kubhubhe abangamatshumi phose amane 38. Izulu liyana kakhulu ezigabeni ezitshiyeneyo zelizwe kodwa kwezinye indawo izakhamizi zithi zilakho ukubhekana lendlala ngomnyaka ozayo ngoba selilinengi kakhulu kuthi ezinye zithi vele kazenelisanga ukulima ngenxa yokudula kwenhlanyelo. Isakhamuzi sePlumtree umnumzana Solani Njemnyama Moyo utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi ngempela zinengi ingxaki ezilakho ukubangela ukuthi kube lendlala njalo ngomnyaka ozayo.
Kulezi ndawo amachibi ayengagcwala amanzi engagcina ngo-1974 izulu engalibona yilo libonayo kathesi. Kwezinye indawo liyadiliza izindlu lezikolo ene engunanzeleleyo kulamalanga adlulileli belisina isiqotho kodwa kathesi yalona liyana sibili lina kahle kodwa amanzi emifune engangazigcwale isigcwala inkomo eziningi ziwile ngemva kokuna kwezulu kodwa kathesi sokujabulisa ngoba sokubonisa ukuba lokuhlumahluma yiko kungani siyajabula ngibese ngikhuluma endabeni yabantu okulima abantu abaningi abakaqali ukulima ngobana phansi kumanzi abantu abalazo izinto zokulima abala nkomo inkomo njoba zicakile bazama ukuthaya esidi ngugajobho kathesi kufike indaba yokuthi kona liyancedisana ngokwamagodi yiko kwenzakala ekakhulu yibo abantu abacina bebengcono ekutholeni inhlanyelo leyo abathaya amagodi labangatshayi magodi akula nhlanyelo abayitholayo ngoba inhlanyelo inzima ukuyithola babagandi iyadura izitolo balutshwana bazolima kungasiwo ukuthi indaba yezulu izulu liningi sibili kakhulu
kodwa nxa ukhangele wena isivuno siyathembisa yini esihle ngomnyaka lo ozayo
abagandi kasoze kube lesivuno esihle ngiyathemba ukubana izulu ngalisina kakhulu abantu basebeswela okokulima angibona ukuthi kuzaba lamanye amasimu qiniso lihle abantu bangasoze belime ngokubana sikwazi lele zulu elibuye ngobuningi kakhulu ngokubana ngawunanzelela indawo yakithi eMatabeleland kakhulu amanzi ahamba kabanjwa ukuhambeni kwamanzi lana kuzafika isimo esingakwaziyo uNkulunkulu ngoyaziyo ukuthi ngakusiya fika uJanuary lizaba lokhu likhona yini abantu basebezamile maybe ukulima belimele emuva kube nzima yike ngibona usivuna so sibe khona kwezinqala izulu lakhona lingana kakhulu kulaba asebeqalile ukulima nje kancane khona lokho abetha amagajobho kuzaba amanzi kakhulu uthole ukuthi amabelelana aseqalile futhi layo egcine siba yelo indaba yamanzi.
Umnumzana Solani Njemnyama Moyo isakhamuzi sePlumtree eMatabeleland South. Did you see me now? Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leHerald lithi iZimbabwe Anti-Corruption Commission isithathele abantu abanakanelwa ukuthi yizikhohlakali impahla engena ku-$5 million phakathi kweminyaka phose emibili edluleyo. Inkundla yeZim Live yona ithi inkantolo yeSupreme Court yethule isinqumo esiphoqa inkampani yendizamtshina iZimbabwe ukuthi ibuyisele emsebenzini izisebenzi zayo ezingamakhulu amathathu eyayizigumulile. Isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salbonani, 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 ba Studio 7, Dijan, ba Studio 7, boba bunkopo wonke, boba wonke na kudube kuna ngapo, ngatini ngaphila mnandi, bo nipepe kulolu, lako lukona emhlabeni. Lapa amafishani je, ngithaliswa inke ngani, nome enkulu. Siyabona manje ukuthi abantu sebethatha ama COVID test lawa besiye emakhaya emgwaqweni. Okuyinto ezahlupha kakhulu. Angazi ukuthi ugovernment bathe beyicabanga bayicabanga njani le nto. Ngaba bavele baqamba nje inani eliphansi abantu kade bengeke behluleke ukuya thatha ama-test, kodwa ke ngenani leli eliphezulu abantu sebezothatha ama-test emgwaqweni. Okuzoyenza ukuthi kuthole ukuthi sekuminyazeleka futhi nasebajele, behamba bebotshwa abantu bengena emajele bethatha futhi le mkhuhlane endleleni la. So ngabalehlisa leli nani, abantu bazongena ngobuningi, abantu baningi kakhulu abavele bezohamba besiye emakhaya, abadinga ukuthi bevakatshe, abanye baye ema-South Africa, abanye baye eMotswana, abanye baye eZimbabwe. So ngenxa yokuthi COVID-19 ma usuke e-South Africa 800, ma usuke eZimbabwe $60. So imali eningi naleyo singayitholi kalula nje. Siyabe sifuna ukuyabona iy'muli zethu sizazibona kanjani uma kuyukuthi inani likhuphuke ngendlela efana nale yokuthi sithole i-test. Okhulumayo ngumvundla uPhumlani la eGoli ngokusebenza. Ngiyabonga.
Sanibonani, sanibonani balandeli beStudio 7 konke nabasakazi beStudio 7. Kungabongeka mangabe abantu besaphilile impela kulumhlaba magumbini onke amane. Yeah, hayi ngizathanda ke ukuthi nami ke bakithi ngiphawule nyana khona lapha ngendaba engizwile ezindabeni ebezikhulunywa khona lapha kuStudio 7. Bakithi ngizwa ukuthi khona amaphoyisa ahlongoza ukubamba ukubopha abantu kuthiwa bayahlukumeza bahlukuluza izisebenzi zikahulumende ebulenjini. Bakithi zindaba ezimbinjani lezi? Kambe abahlukunyezwayo nabahlukumezayo abobani? Umuntu unalo ilungelo lokukhuluma, freedom of speech. So ke ngiyamangala uma kuthiwa khona bakhuluma kabi ngezisebenzi zikahulumende. Zenzeni lezo zisebenzi zikahulumende? Kambe bangazisukela nje izisebenzi zikahulumende bezigcoba udaka nje kungekho into eziyenzile? Hhayi bantu benkosi, bantu benkosi, hhayi asazi ngoba hhayi kunzima loku kwakuthwelwe ngabantu baseZimbabwe. Okhulumayo bakithi lichagwane elikhulu Plumtree esigabeni sako sikhanya nincube. Ngiyabonga, amen kuleyo ndawo.
Zalibonani lonke abasakazi beStudio 7 kanye labalaleli, ndibonge abasakazi beStudio 7 ojonge uChris Gant omavelas kanye labo Gibbs Dube kanye nobo Plastic Jeremiah nobo uthandekile mhlanga intinga ave liphila njalo idina siyaphila igama lenkosi kanye lebonto kamili inkomo jonko blessing zulu ndaye siyaphila igama lenkosi hayi siyazizwa indaba yasekhaya sekuthi hayi abantwana bezikolo sebanjwa yikorona kanjani kanti wamnanga kungavali izikolo kangwani izikolo zizivula ngomnyaka ozayo maybe ikorona le yabe singcono kanti umnaka ufuna ukuzibulalela abantwana ukuqedela abantwana lama-teachers siyaphila njani elizweni ma uzokunjalo azomnaka kwabo endlela oyenza ngakhona akacabangi kodwa hayi 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 kanti kuhamba njani umnaka kwabo ehlukumeza abantwana lama-teacher akanalokhu yikubahlukumeza athese sebandwa yikorona nakakho konabo but watshelwa kahle ukuthi izikolo azivalwa yena ebede hayi izikolo zivulwe athese abantwana sebandwa yikorona nakakho ohlezi but hayi elizweni ethi siyahlupheka ngicela ama-record ethu lawo eke vulwa athi thina ama-record ethu avulwa lathi singabantwana bezimbabwe kana kumele evulwe ama-record ethu ezwakale
yebo yebo linjani baseli ba studio 7 ebizwa lami ngu-Travis Magazile ngikhuluma ngise-Bed Bridge ngiyathaba kakhulu ngibona abantwana sehamba ezikolweni kodwa ngiyakhuthaza ukuthi abazali begqonyise abantwana amamaski please uve sivikelekile emkhuhlaneni we-coronavirus siyakhuthaza ukuthi abazali begqonyise abantwana amamaski abantwana bengahambi benjalo nje uve singathelelani umkhuhlane lowo siwuvikele ungafiki esizweni leZimbabwe ngiyabonga.
Kungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umongameli weFrance umnumzana Emmanuel Macron uthi ilizwe lakhe lizaqhubeka lisebenzisa i-nuclear ukuphehla amandla kagetsi lanxanje kulabanye abakusolayo lokhu. Usikomithi obona ngezamalungelo kumanyano we-United Nations unkosikazi Michelle Bachelet uthi zikhwelile izehlakalo zokwephulwa kwamalungelo abantu ngesikhathi lesi amazwe omhlaba ebhekane lomkhuhlane we-COVID-19. Siziqhibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Osemelele ukuqala umsebenzi njengomongameli weMelika umnumzana Joe Biden izolo wethulele uZulu umuntu wasemkhethile ukuthi abe ngumphathi ntambo wakhe obona ngezomvikela. UBiden ukhethe onsundu uGeneral Lloyd Austin yena ophume kubutho ngo-2016. Umthetho weMelika uthi ongena kulesi sikhundla kumele abe seleminyaka eyisikhombisa ephumile kubutho. Kodwa njengoba u-Austin eleminyaka emine nje kuphela, uBiden uthe uzacela idale leCongress liyekethise limvumele njengalokho elakwenza kumphathi ntambo owakhethwa ngumongameli Donald Trump ngo-2017 uGeneral Jim Mattis. Kodwa kukhanya kuza kuba lukhuni ngoba bakhona ngisho labebandla likaBiden elama-Democrats abagoqela uSenator Elizabeth Warren abaphikisa ukukhethwa kuka-Austin. Siqoxele ucubungula izombusazwe njalo engumsekeli kaBiden umnumzana Denmoyo.
Indaba kaSecretary weDefense ithanda ukuthi ifuna ukuba nzima for uBiden la. Ngoba okokuqala vele traditionally usecretary weDefense yi-civilian. Kukalutshwane ukuthi ubone kungena umuntu obe yi-military ukuthi abe ngusecretary weDefense. And then having said that, yeah, ama democrats la aqinisile la athi wona kumele umthetho ulandelwe ukuthi umuntu ongusecretary weDefense kumele abe usiwachia ubusotsha for iminyaka at least engu-7 eyisikhombisa. And siyazi ukuthi u-General Austin lo ule minyaka only I think a4 echile ukuba lisotsha. So yeah, kule problem lapho ngoba akumelanga sitshengise ama double standards ukuthi akumelanga sifane lama Republicans ukuthi siphombe ukuvota on partisan lines singalandeli imithetho. I think mina ngivumelana labo laba abanye. UBiden on the other hand like I think ngazange ngicabangisise kahle lokhu maye cater u-Austin.
Ama Republicans wona wabona evuma yini?
Ama Republicans mina ngwami angiboni vele supporter noma yisekela noma yini ezoyenziwa nguBiden ngoba even khona manje sokudlule inyanga lamaviki ambalwa uJoe Biden wawina ipresidency kodwa lokhe besemba phansi bengafuna ukukonsida ukuthi uBiden nguyo ozoba ngumongameli omusha. So because of that mina ngibona bezozama ngazo zonke indlela ukupreventa uBiden ukuthi ama-nominations akhe yakwe-cabinet yakhe ahambe kahle. Ngoba ama-Republicans avota on partisan lines. Siyazi ukuthi uTrump the time ekhetha uGeneral Mattis bavoteli waiver yokuthi angene lapho. Kodwa siyazi ukuthi this time around ngoba lo uGeneral Austin ukhethwe nguBiden abasoze bayivumelele waiver eSenate. Sizobona nje kusiba lobunzima obukhulu lapho ukuthi iSenate ipasise leyo. Ngoba ama-Republicans kumele unanzeleli ukuthi wona vele mthetho awo avota on partisan lines. Siyakhumbula uBarack Obama ngo-2016 ukushona kuka Supreme Court Judge Scalia wazama ukuthi amureplace eSupreme Court ama-Republicans emba phansi athi hayi cha uPresident omutsha njengoba kungumnyaka wokhetha uPresident omutsha nguye ukuzomele akhethe uSupreme Court Judge. Kodwa sibonile ke kuwo lo mnyaka esikuwo lo kushona uSupreme Court Judge Ginsburg. Wona ama-Republicans ajika futhi aphendula into abayisupportayo last time bathi hayi cha 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 this time around hayi kumele uTrump anikezwe ichance yokuthi aappointe ujaji omutsha.
Umnumzana Denmoyo uhlaziya ezombusazwe njalo ungumsekeli kamnumzana Joe Biden. suga madoda ikhonjiwe insizwa yakoShoko kasalale ebusuku lemini lapho ngoNigel Shoko esigqibela ke uhlelo lwethu sikhangele ebezihamba phambili kulo yedwa obulawe iCOVID-19 eHarare izolo labafika phose ikhulu 95 yababanjela umkhuhlane elizweni jikelele. Kunanzwa ilanga le-Human Rights Day namuhla, abanye besithi uhulumende kaMnangagwa ubusa ngochuku ukwedlula okaMugabe. Lanxa izulu lisina kuhle endaweni ezitshiyeneyo, abanye bathi balakho ukubhekana lendlala njalo ngomnyaka ozayo. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo 6:30. Olivalelisayo Muntungamilinkomo.